So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 4 Nhlangula 2020 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje kulaba lithumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus. Ibandla le-MDC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale lephalamende.
Sibhalele incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchapha lobo obungukuxotsha abantwini eziloya esazimthetho.
Inhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU ithi abaqashi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni.
Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalo. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Ukutshengisela kwelemelika kuqhubekela phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Chumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus osekukhuphule inani labo eZimbabwe lafika phose amakhulu amabili i-189. Lokhu kwenzakala uhulumende elokhu engakacaci ukuthi izikolo zizavulwa nini. Le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi selithethe isinqumo sokuthi amalunga alo awedalele ephalamende le-Senate asengaphatheka kunhlelo zalawa madale njalo lizajezisa lilandela isekelo sebandla lalo labo abangalalelanga inyathelo lakuqala elokuthi bengalugqobi kuleli dale. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa obesemhlanganweni weNational Council yeMDC eHarare izolo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe selilobele usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda incwadi ekhalaza ukuthi amise ibandla leMDCT ukuxotsha amalunga alo kuleli dale ngoba kungekho emthethweni. Asizweni exoxa losithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Liqiniso ukuthi iNational Council iphe iresolution yokuthi ama-MPs ethu wonke namasenators kawabuyele emsebenzini wephalamenti wonke bemelela izigaba zabo njalo bengasebenzi ngaphansi kukamonzura lo Khuphe. Yikho ke sithe bazasizakhetha futhi omunye uthi ama-chief whip abamelela i-MDCA ngenxa yokuthi sarejiswa emthethweni ngeconstitution yeZimbabwe ethi i-MDCA njalo lokuxotshwa kwama-MPs ephalamenti axotshwa ngomthetho ukuthi only party eya owangena ngayo yiyo ekuxotshayo. Sivumelene ukuthi ama-MP lawe ezixhwalile efuna ukukapula bengamelela ngama-principles sizababiza ku-disciplinary committee sizwe phela ukuthi kanti benziwe yini, yindlala yini, yikwethuselwa yini, yikuthengwa yini abekwenzela ukuthi baze baxhwale balandele izinto ezingekho emthethweni we-MDC yethu. Yiyo ukuthi sifuna ukwenza kuthiwa i-due process. Sibhalele incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ubuchaka lobo bokuphotha abantu neloya ebangumthetho. Sathi hayi ujustice ichikapi kazangathi asiyo political party. Wathi hayi isinele ngokunye besanini constitution, i-constitution yetikhona sesithambisile sayenza ukuthiwa i-supplementary evidence. Yikho kamhloya bayakwazi ukuthi evidence yakutheni evidence e-critical usu-applya usuyihambisi. Sathi oyaxhwala ezama ukuxotsha ama-MPs ethu njalo, hhayi uzabona ilihlo likabani lentwana. Asoze sithi sizakwenzani thina siyiphathi esemthethweni, ujaji omunye watho njalo, lochitathu watho njalo. I-propaganda ekuthiwe ukuthi asiyophathi le ngabantu abazama ukungcolisa, amajaji bayakwazi.
Ikusasa-ke lapho ephalamende, lokhu kungabe kusitsho ukuthi ibandla le-MDCT alisoze lixotshe njalo amalunga enu, kumbe lithembe ukuthi usomlomo waleli dale uza kumisa lokho?
Thina sihamba ngomthetho, asinqeni into le. Ayisokakhokhe, ayisokakhonzora, iyakwazi ukuthi ngopopi abathunywayo. Uyabona sawine court straight away bathiwa siyiphathi igameni yezanu tf yasehamba yathila, kutshengisa ukuthi ingoba bazama uku-equalize ukuthi uThamisa layike legitimate leader njengoba thinasithi uMnangagwa legitimate leader. Yiko uma kunjalo-ke sifuna ukubona ukuthi baza kwenzani, ngoba ebesithi thina asilungelwanga ukuba yi-political party. Bahamba ku-nomination court. I-nomination court is a judicial court, i-court sibili ngoba yiyo yatho njalo. Kuzatshengisa ukuthi izinto zonke lezi esazenzayo kufanele kungadilika kubhidliswe ama-election ka-2018, ngoba kutshengisa ukuthi i-electoral court leyangenziwa i-nomination court yavoxa. Ngake savuma thina ukuthi bathi yikho esiyi-wrong, thina sahambisa konke okwethu lo lingamaqinga okufuna ukudiliza i-party yethu ngoba iqine nko.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, obeqoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma labecele le-MDCT izolo ntambama. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni, kanye lezinye imali ezijiyeneyo ezifana le-rand lakwele South Africa. I-ZCTU ithi ukubhadala izisebenzi ngemali yeZimbabwe ikuncindezela ngoba limali kayisathengi lutho. Imali yelizwe ilahlekelwa yisisindo nsuku zonke, okubangela ukuthi intengo yempahla layo ikhwele mahlayana. Iningi lezisebenzi ligcina selihola amaphepha angathengi lalutho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Isixwayiso sethu sokuthi izisebenzi kufanele phela zibhadalwe ngemali yangaphandle kwelizwe kubangelwa ukuthi intengo yezinto zonke nje isitholakala phela isiku American dollar, njalo laba abathi bathengisa ngemali yaphakathi kwelizwe sibona baya indexa kumbe baya sondeza phela ku exchange rate. So isuka ke imali yangaphakathi ibe imali enengi okumangalisayo. Njalo okwesibili sibone uhulumende evumela phela sokusemthethweni ukuthi abathengisayo ngaba yikwini abalakho bayavunyelwa njalo ukuthi bangathengisa ngemali yangaphandle. Yikho nje sicebisa kumbe sixwayisa izisebenzi ukuthi nxa sebe negotiator phela kuma bargaining councils achiyeneyo bekubeke kube sobala ke ukuthi ama wages lawo ke sokufanele ebhadalwe imali yangaphandle. Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iya nake ivalu kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Abaqatshi libona bevuma yini ngoba sesike sabona besala. Izisebenzi zikahulumende ikakhulu sesike sazibona zikhalala umsebenzi. Zisithi kumele zihlawulwe ngedola lemelika kodwa ukwalile lokho uhulumende.
Loba nje abaqhatshi bengatsho ukuthi kabalayo leyo mali kasiloqiniso phela njengoba yibo phela abathengisa ke ama products esiwabona ke efakwe nge American dollar. Ayisibo bonke njalo abaqhatshi abalayo. Abaningi abaqhatshi bathi khona kade belandela umthetho babe sebevele sebebhadala nje ngemali yangaphandle uhulumende angaze ngenele ke acitshe ke lokho kwakuvunyelwana kuma-collective bargaining athize. So abaqhatshi abasoze becatshe ke ngeminwe bethi imali kabalayo bona belayo. Sikhangele uhulumende ama services kahulumende amanengi okwamanje ngama services ke abhadalwa ngemali yangaphandle kwelizwe kugoqela ke ama parastatals athize konke abakuthengisayo okwamanje okunengi kwankhona ke kusekuse malini yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lenhlanganiso ezimela abaqatshi elizweni. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abezomthetho sebefumane izindlu ezilithumi lambili ezazingezikasikomiti wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri ezicatshangelwa ukuthi zathengwa ngemali yokungethembeki. UJihuri wabaleka elizweni kodwa kule mpahla yakhe eningi ebalisa izindlu esisezandleni zesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi amalunga edwale lephalamende kuzamele ahlolwe igcikwane lecoronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kokuba amanye amalunga ebuze ukuba azaqhubeka esiza njani edale engahlolwanga. Umsekeli kaSomlomo edale unkosikazi Tsitsigezi wasesithi uhlelo lokubahlola luzenziwa kunsukwana ezilandelayo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salbonani ku Studio 7, mina igama lami uAdolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yakuqala sithanda ukubonga ngokusazisa ngamanani nokuthi kwenzakalani ngalomkhuhlane okhona we-COVID-19 namehla namalanga ukuthi kwenzakalani emhlabeni naseZimbabwe. Siphinde sibuye kulezi zinto lezi zenzakala ezweni lakithi. Mangibheka isimo esikhona njengamanje iZANU-PF sithethe elinyathelo lokuthatha abantu be-MDC abanjengabaThokozane Khuphe leqembu lakhe labo Monzora ukulisana nabantu ngoba lento abayenzayo akuyona into yokuthi balwa noNelson Chamisa lebandla lakhe kuphela, balwa kanye nabantu ngoba lento akula muntu awukaze kwenzeke lokho ukuthi umuntu uya ku-election ethi uyavota ethi uvotele MDC Alliance phinde kuthwele lama MPs ngawo MDCT engazange yaparticipate ku-election abangazange bayasupporta ngoba ukuze umuntu awini election wakhampeni kwavotwa wathola lelo nana akwenzekanga nje ngokuthi umuntu ewe wasuka ku MDCT kwaba le campaign into abangazange bayenze sibuye esimeni salento eyayenzeka besuka besiya le eBowera ethuneni ka Tshwankirayo yebo kambi sibona amantombazana ahamba ku demonstration ebotshwa ehlangana nenkinga ezinzima kodwa nampo ethokozani khupho umonjora lo komiti bazidanansela iZimbabwe yonke bayenza umathanda kuyatshengisa ukuthi bayingxenye ezanu PF ngoba izanu PF nxa ungayibona ingxenye yabo uzithola usenkingeni ezilungu uba opposa
laba abantu ababakhipha lapha ephalamende abantu abangena ephalamende ngoba bevotelwe abantu ngaphansi kweqembu kwi-MDC Alliance naye umakhupha ngaleso sikhathi wayenawo ama-candidate akhe ayemele mhlawumbe ngiyifunda la ayekhankase khona ukuthi angenele ukhetho manje nama esezoqhamuka esexosha abantu abavotelwa abantu baseparlamenti uyabona ukujika kube sengathi uyasetshenziswa ngoba phela masukunjena sokungathi bekungamaqembu amabili ngoba naye besevele neqembu lakhe naye limile ngapha nalabo labo eliqembu labo elimile ngayo futhi kunjalo enye into abangayinanzelele enye into ofuneka sinanzelele ukuthi njalo thina sihlale sibandululeka kumele ukuthi ngabe kuthiwa iMatabeleland siyakhona ukuthi sibe neqembu elizamela iMatabeleland lingadilizwa kube sekufana neqembu elizobusa ilizwe hhayi ukuthi khona thina njalo kufanele sihlale siba abantu bangakithi ngabe beba ama-deputy president ngaphansi kobuholi obuya babukhona and nakhona ukuthi umuntu wakhona uba yi-second deputy president akungabe u-deputy president owuyolandela ukuba president so then zonke le zinto azikho fair so umama khuphe nje naye kake ahlale phansi ahluze umqondo into yakhe icace kungabi ungathiwa uyasetshenziswa kubonakala ukuthi usebenzisa naye ingqondo zakhe hhayi ingqondo zomuntu oseceleni
linjani Studio 7 thina siyaphila hhayi thina lokho esikubona lapho eBotswana lokhu ngokunye lokhu basivimba kwemashophu bathi bafuna amaphemithi kodwa basivalela angikwazi ukuthi bathi siyathenga ngayo igama ngumswelo bakhe ngiseBotswana
sanibonani nonke ngo-Studio 7 nani balandeli be-Studio 7 siyabonga okukhuluma ngosikhumbuzo Sibanda ngikhuluma ngilapha eGoli Alexander bantu bakithi ngiyabonga kakhulu umsebenzi oliwenzayo ku-Studio 7 linikeza izindaba ngobuningi bazo ezingatholakaliyo ku-ZBC ngoba ingeyezani leyana isinikeza indaba abantu bakithi abazithola indaba laphana ku-ZBC indaba zezani uyatshela ukuthi khipha lokhu lokungakukhiphi so siyabonga kakhulu bantu bakithi bakomthakazi sifuna ukukhululeka komthakazi funa ukukhululeka impela sibhubhuzela abantu bakithi ukuthi abantu bakithi abaphume emaqembini aboZanu abaphume emaqembini abo MDC kaChamisa akunanto ehlukileyo iZanu neMDC kaChamisa le HMDC kaChamisa bathumela amashona from eHarare kwana bezoba amameya kithi ngapha bengekho abantu bakithi abangaba amameya so thina singabantu bakithi siphoxa kakhulu abantu abanjabo lokho ogawule lapha abaloko bengivikela umnangagwa bethi umnangagwa akukhona akwenzayo inhlelo zakhe sinikeze ichance ichance yani ngoba yena uhleli laphana uchazwa nje ukuthi uyadla akazwelani nabantu bakibo ababula egoground abantu uphashwa ngamathuna abantu bakibo ababula egoground etsholojo namhlanje uzositshela ukuthi kona asinikezeni ichance ichance yani ngoba umnangagwa usebenzisa abantu bakithi emathebelelendi ukuthi bebe ngama-boardguard yakhe evikele ukuthi engabhekani namacala ayenzayo icala liboli bantu bakithi asifundeni nathi ukuthi sizwelane nabanye bethu emathebelelendi abahlukunyezwayo ngoba le ground le yayibulala abantu sasikhona thina yayingakhetha ukuthi kona umndebele umkhalanga umhlobane yathunyelwa from emashonaland izobulala abantu bemathebelelendi so kufanele abantu bakithi bephume entweni zemashona bebambane bethi enough is enough sesifuna ukuzibusa emathebelelendi yikho nje sikufunayo thina emthokazi sifana abantu bakithi bebambane sicela abantu bakithi bekhule emqondweni bebone behlakaniphe bengahlali bendawonye nje ukuthi ankomo asitshala unkomo azange shothe kushiye lapho ukuthi noma sekunzima ubone ukuthi lapha ucendezelo uvume akaphawuli lutho bona labo gawule nabochuma bona labo bathuli
Siyamuzwa ubaba uphugeni ma ekhuluma ngokuthi yena umama uMakhuphe ngiyaphatha umsebenzi wonke ngohlelo lokubekwa kwababa uTswangirai. Kodwa phela akananzelele ukuthi umama uMakhuphe wathi kufika isikhathi sokuthi kwenziwe MDC Alliance. Wehlukene yena nobaba uTswangirai, wehlukana nebandla leMDCT esezenzela okwakhe. Samuzwa ekhuluma nasemsakazweni ukuthi ubaba uTswangirai umthumela abantu ufuna ukumtshaya engasahlanganeli lemhlangano yonke ebandla. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi ubaba uTswangirai alale. Ubaba uTswangirai eselele kwangkhona umama uMakhuphe esekuyaqala kubonakala eseziveza ukuthi yena usebandleni leMDC.
Sayonani basakazi. Estudio 7 ngiyalibingelela linjani? Hayi thina siyaphila singazilila khona ngapho ngemkhuhlane lomhlaba. Hayi mina ngokuthutha bami engibuthweleyo anguzwisisi ngitsho okukhulunywa mayelana loshamisa loMakhuphe. Kati yona ihayikhothi ize iyevumela uNelson Shamisa esiyaqalisa ukuthi ubhalisa ukuthi ufuna ukuba ngupresident. Yamvumela njani engela mthetho awubekileyo njengoba bethi kala mthetho owawufakayo ekoti. Engela mthetho owufakele ukuthi umba abantu uzabenzela lokhu lalokhu. Azange kukhulume waphuma ukumthatha nje kuphela bathi ye wena hambe ekhambeni ube ngupresident. Kodwa shuwa into enziwa nguMakhuphe iyayanisa ye akakhulu njalo yena akakhangele akubona ukuthi vele uluhlu asekilo yiluphi. Labo laba abade besithi bayamlandela sebemvumele bayangena kulwalelo bandla vele ekilo yena. Okutshengisa ukuthi lakudala kwakhe wayevele esebenzela lwaleli bandla elimsebenzisayo. Awuyisikho lokhu ngitho, ayisikho zachosa. Ende thina sazi uNelson Chamisa engupresident weMDC Alliance. Kati MDC Alliance leMDCT zingenana ngapi khonapha? Anti labana bababodwa lwana waziphumela le-alliance yakhe bazibumbela ibandla labo beyibo bodwa wakhethwa ngabantu ende wawina 2.6 million esiwaziyo sonke akulongakwaziyo. Yena lo umama lokhu ehlukuluzana laye akulalutho alenzayo akulakuyina kwenzayo kuze kuye lakhathesi.
Lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, ukutshengisela kwele Melika kuqhubekele phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe izolo phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Inkulungwane zabantu bama-state achiyeneyo bangene ezitaladeni okosuku lwesitshiyagalombili bethwele amabhakane asola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa amhlophe. Iningi labatshengiselayo ngabamhlophe. Wayengumphathintambo wezomvikela kuhulumende kamongameli Trump, umnumzana James Mattis, usole umongameli Trump ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshengisela lokhu, esithi ilizwe leMelika liswele umkhokheli oqotho kweminyaka emithathu edluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, saqala ngokumbuza ukuthi kambe okwenzakalayo elizweni kulakho na ukubangela ukuthi ozancintisana lo Trump umnumzana Joe Biden owebandla lamademocrats anqobe kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi wonalo umnyaka.
UTrump njengomuntu ovele phakathi ngingathi yena uvele usele 50%, and kodwa ke ukuthi ngathi nxa kuqasa umjaho uqalisa yena evele esephakathi ngoba olama imechanism olayo yonke nje kuphakathi. Kodwa sizabona ukuthi uzadlala njani, kodwa kukhanya ngani kusokumphunyuka. Abantu be-America kabathabanga, so ambona ukuthi kuyamhambela kuhle. Into eziningi o-COVID-19 bani laba, la onodlakela oluqambileyo ukuprotesta kusecha ama buildings indawo eziningi kusecha zakhiwo ya-America yonke nje minganyawo. Angikholwa ukuthi umpikitsha afuna ukuthi ube ekubuseni kwakhe ngani kuzamthelelela mbijana. Ya
umongameli Trump yena-ke ubona njani amathuba akhe?
Ya umnumzana uJoe Biden lokhe lethuba sibili elikhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sama-protest kulodlakelo olungaka abantu bonke bengathakazeleli lokho okwenziwa ngamapholisa ebantwini abansundu. So ngibona ukuthi uBiden la uzangena khonapho uzathola sibili support since ama-Democrats elabantu abamnyama. Kodwa-ke sizabona ukuthi kuyazala ngomoya.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever said, always real, never fake. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make that best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
You cherry, I'm a cherry, you cherry, I'm a cherry.
Through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag dripping for the black magic. I got me an upgrade, controlling all my exes. I'm calling it easy, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Mrs. K. Owami muhle. Esifikisa ke emaphethelweni ohlelo lethu lwalamhlanje.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Amalunga edalela eParliament ayebandla leMDC Alliance. Kulabalichumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane lecoronavirus. Ibandla leMDC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale lePhalamende. Inhlanganiso emela izisebenzi eZCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uChris Gande ngisithi nxa lifuna ulalela njalo indaba zethu lingaya ebulenjini beinternet kukheli ethi www.voa